Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlazi lichumi lanye ngompalakazi 2016 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaqhubayo abachayeli ngicela banakekele imphefumulo abayithweleyo bahambe kulesikhathi ukwenzela ukuthi singaze saswela igazi ke ngoba abantu abaningi babe sebephatheke ngemisebenzi etshiyeneyo.
Abachayeli bakhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi.
Okwakhathesi ngizachayela isombe udokotela ongiphathisayo ukuthi ngifone ngoba okukhona ukuthi senganelisa ukuthi ngiphefumule ngingasebenzisi i-oxygen.
Umeli weBulawayo East edalele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo obesephefumula nzima ngemva kokuthelwa ngentuthu ehitshayo ngamapholisa uthi sesizwa ngcono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokuqoqwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela iNational Blood Services Zimbabwe sikhuthaze abachayeli bezimota ukuthi bachayele ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho okuvame khona ukufa abantu abanengi. Inhlanganiso le sicele njalo uZulu ukuthi anikele igazi elizaphathisa abayabe bewelwe izingozi. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Sifiso Ngwenya.
Abaqhubayo abachayeli ngicela banakekele imphefumulo abayithweleyo bahambe kulesikhathi ukwenzela ukuthi singaze saswela igazi ke ngoba abantu abaningi babe sebephatheke ngemisebenzi etshiyeneyo. Kanti ke musa njalo ukuthi silenhlelo eziningi esizifake ngaphakathi nje ma ngikhuluma nje besisesigodini laphana esikolo okuthiwa yimvuthu lapho sithole khona sibili okungani kuthize okusiphathisayo igazi leli liphela. Kuza kuthi-ke ngasikhathi thize kumhla ka 19 December siyaba sisesi eGwanda, kumhla ka 14 December siyaba sise ePlumtree, mhla ka 9 and 10 December sibona pha koBulawayo sibhizi sikhankasela leli gazi njengoba ubona ngikutshela nje ukuthi hayi akusimelanga kahle lapha ohlelweni ukuthi izingozi sesihleza kuqala nje ikhisimusi isesekhatshana.
Ungobani abangapha igazi? Ngumuntu onjani onga ubuya lapha eliyabe likhona athi hayi lami ngifuna ukunikela igazi?
Sikhangelele ebantwini abaleminyaka engu-16 babunkulu kusiya ku-65 years. Kanti-ke phecelezi nxa kade uvele ungumnikezi wegazi waze waya kuthi ngqe ku-65 years usungaphiwa eminyaka emihlanu ngugqirha wakho ukuthi unikeze uze uyefika kuzinga elithi 70 years. Njalo laba bantu abanikeza igazi kufuze bele minyaka yona le engiyiqambileyo 16 kusiya ku-65 years belesi sindo esamathumi amahlanu i-50 kgs kusiya phezulu njalo beqinile beyimcemane bengaguli.
Eziphaleni zenu kumi njani okwamanje, linganani igazi elilalo?
Hayi, okwakade singihlubulo emaNdebeleni silalo sibili eleneleyo liyenelisa nje into ezifunekayo ngoba besifake amacebo angaphezulu izinga elingaphezulu ebesingakaze siwasebenzise sibili eminyakeni ukuthi sisebenze kakhulu lezikolo lezi esizibiza ngokuthi ngama-boarding schools.
UMnumzana Sifiso Ngwenya ngowenhlanganiso ye-National Blood Services Zimbabwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umeli weBulawayo East edalele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo obesephefumula nzima ngemva kokuthelwa ngentuthu ehitshayo ngamapholisa uthi sesizwa ngcono. umakhumalo wangenwa ngethiye gas ngenyanga ezedluleyo amapolisa eze ehlasele esikodlweni seMDCT iHarvest House eHarare. Sixhume umakhumalo eseSouth Africa lapho elatshwa khona.
Okwakhathesi ngizatshayela isombe udokotela ongiphathisayo ukuthi ngiphone ngoba okukhona ukuthi senganelisa ukuthi ngiphefumule ngingasebenzisi i-oxygen. Osokusele nje ukuthi sikhangele ukuthi sisu ngoba kulapho okulo ama-chemicals angenayo. Njalo udubo ngokuthi ama-chemicals angikhona kawaphumi ngemithi. Umzimba yiwo ozahlanza lawo ma-chemicals. So sizazama ukuthi silungise isisu kodwa hayi kwakhathesi hayi sengazani sengigcinagcina.
Ukuhlaselwa ngamapholisa ngetiye gasi lokhu kuza kwenza mhlawumbe ucabange kabili na ukwenza umsebenzi wakho njengomuntu wezombusazwe esikhathini esizayo?
Udubo lukhona umsebenzi ongilawo kulezi ngozi yezithize. Njalo ngivele mina ngizimisele ukusebenzela uZulu. Kutho ukuthi nxa kuyukuthi yikho okuzangihambisa kugoqwanyawo, hayi ngizakuzwa ngakho.
Nxa befanisela odokotela bathi ungabe usupholile ngemva kwesikhathi esinganani?
Ngethemba ekuphileni kwale inyanga kuyabe sekukhangele ukuthi sebesebenzisa sikwazi ukuthi sengifike esigameni esinjani.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumeli weBulawayo East edalele ePhalamende.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumene kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
Lingalichona njani lapho elikhona khona ngapho ke mazibapha amahle siyahlangana nje njengenhlala yenza uhlelo kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ke inlomnumzana Peter Zwidakala ngakhumalo ophuma khona endlini yobukhosi kwele Mandebeleni. Baba Khumalo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Dube. Ngiyabonga mthakazi omhle.
Yebo baba Khumalo siyakuzwa kakhulu sibili ngapha. Akusitshela ukuthi kulabanye sizwa kuthiwa ke sebekhuluma ungane akusazwakali nxa kukhulunywa ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebeleni. Kuhamba njani kuyinokuzwayo khonapho?
Ubukhosi bamaNdebele nxa buvuka kuyazakala ukuthi buphelele endlini kaLobhengula busuke kumzilikazi bakuLobhengula. Bacina ngonyamande umntakaLobhengula wokuqala owagcotshwa mhlaka 35 June 1896. Inkosi yathi nyamalela uLobhengula omunye wabantwana wagcotshwa ngakho kwaphelela lapho ngo-1896. Akula munye umuntu ongazibeka ubukhosi. Ubukhosi kufanele uphume endlini lapha intonga eyaphelela khona. So kwavunyelwana ukuthi intonga isendlini kaLobhengula ngakho ofuna ukuthi abe yinkosi ifanele abe ephuma kuleyo ndlu. Ngakho indlu kaLobhengula isihlalile isivumelene ukuthi yiphi phakathi kwabo efanele ukuthi ikhiphe umntwana. Ngakho lokho kuzakwenzakala ngesikhathi esifitshane nje. Laba abanye asebezitshe izibongo, abanye bebengothuma, sebezitshe besiwa ngoKhumalo, abanye ngoNdlovu, bazitshe babe ngoKhumalo, abanye ngoKhumalo abangazaziyo ukuthi ubukhosi bakibo lesiko lakibo liphathwa kanjani. Sebezihamba bezibeka bethi bona sebengamakhosi. Ubukhosi bamaNdebele abenziwa ngaleyo ndlela. Abantu kabalimuke ngezigangi ezinjengalezo. Siyathi nxa ubukhosi sobuvuka ngendlela eqondileyo, okungakhathana njengalamuhla, abantu bazakwaziswa ngendlela eqondileyo. Njalo kuyabe kulapho lezinduna esiphakathi kwakho laba abazivuselela ubukhosi ezinika ubukhosi kukhanya basebenza bebodwa bengabantu nje bengalazinduna ngakho ayisikho lokhu okwesindebeleni
kwenziwa kwini ukuthi abantu bephongukwenza-ke isivukampunzana esinjalo
indaba yokuba yinkosi yinto enkulu kakhulu ubukhosi obamandebele ngoba yibo abanikazi bobukhosi njalo kuyinto enkulu kakhulu kuyakwenza ukuthi wena ngumuntu ucabange ukuthi suphezulu abaningi bakhona sibazimhlophe ukuthi sebedinge imisebenzi bayiswela bayalamba bacabanga ukuthi nxa bangazenza amakhosi bazaba le nzuzo baphile ngcono ngabantu nje abagangileyo njalo abantu bafanele babalimuke bakhangele ukuthi indlu kamzilikazi yena ngokwayo ngokubumbana kwayo njengoba yavumelana mhlaka-31 December 2014 ukuthi intonga isendlini kalobhengula lango-1997 November kwavunyelwana kule zinduna ukuthi intonga isendlini kalobhengula ngakho umthwakazi kabekezele aze ezwe akusekhatshana selidumela emasumpeni abantu into yabo isizavuka ngendlela eqondileyo asifanelanga senze amawala ngento yobukhosi njalo asifanelanga sizibeke ubukhosi injenje mina anginaze ngizenze inkosi ngaphandle ukuthi indlu ibe yethu phakathi kwabo umntwana ngulo yikho lokho esesifika kukho kathesi ngakho abantu ababekezele
siyakuzwa konke khonokho-ke babakhumalo kodwa-ke abantu bakunqabela njani khonokho ukuthi babone ukuthi okuyikho yilokho ngamafitshane khona bakhumalo
abantu abafanelanga badinge umuntu ukuthi nguye yini loba kayisuye ngoba umuntu kazibeki ukuba yinkosi nxa ekhuluma enguye yedwa esithi uyinkosi kayisikho bafanele bathi bakwazi lokho
babakhumalo ivalelisa-ke
ngiyakuvalelisa mthwakazi ngilimukisa ukuthi lingavumi ukuthi into yenu elibumba eyibuzwe benu ihlambazwe ngabantu
siyabonga kakhulu baba
ngibongele Mthembu Themba
ye zulukandaba sihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki evzayo ukuthi sixoxeke ngokunye okutshiyeneyo okwezamasiko nokuphila kwabantu suku zonke olivalelisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube lilale
Homeless, homeless, moonlight street, you wanna make night click. Homeless.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Divine Dube ngempumela yocwaningo lwe-National AIDS Council. Yona ethi izigaba zemandebeleni yizo ezihamba phambili kudaba lokuthelelwana kwegciwane le-HIV. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Uthini ngalinkemenkeme?
Engakutsho yikuthi abantu abaningi abavela eMathebeleland bayawayala la ama-results bathi no ama-results la akavezi lokho kwenzakalayo on the ground bathi khona ezikhathini eziningi laba bakhangele ngocwaningo olubalisa ezepopulation abayenza khona lokho okhangele ukuthi khona umkhuhlane wegcikwane le-AIDS umometheke okunganani elizweni bandise ukukhupha ama-results angaveziyo lokho kwenzakala eMathebeleland so ngamafitshane engakutho yokuthi khona bathi la ma-results kavezi ngempela lokho kwenzakalayo ezabeleni zeMathebeleland
abaphikisa limpumela nxa ukhuluma labo bathi ngokuyethula i-National AIDS Council ingaba ibijongene
mhlawumbe ingakaqhubekeli phambili ngizatho ukuthi lanxa laba bantu bekhumbula ukuthi mhlawumbe abe-National AIDS Council mhlawumbe impumela le abayikhuphileyo ayisile uqiniso mina ngesinge sami ngibona ngathi abantu bakithi basasekulokhu esingakubiza ngesikhiwa sithi yi-denial ngoba wedla ama-results la aveza ngempela ukuthi iMathebeleland yiyo ephezulu kulazo zonke izabelo kwele Zimbabwe akusikho okuqakathekileyo okuqakathekileyo ukuthi lokhu ngempela kuyenzeka yini na igcikwane le-HIV and AIDS likhona yini na eMathebeleland njalo limemetheka okunganani kodwa mhlawumbe engakutsho ukuthi abaningi bathi khona nxa ukhangele uhlelo lwe-BIM lolu oluncedisa abantwana bezikolo ikakhulu laba esibabiza sithi ngama-orphans and vulnerable children ikakhulu laba abafelwa ukuhlolwa ngabazali bethathwa ngumkhuhlane we-HIV and AIDS. Iparlamenti ensukwini ezidlule ikhuphe uhlelo oluveza ukuthi khona konke amaprovinsi eZimbabwe, iMatabeleland nxa sikhayele uhlelo lobhimu yiyo ethola imali encane kakhulu, okuthengisela ukuthi nxa sisebenzisa khona lokho kuthi ukuthi ama-results lawa akhutshwe yi-National AIDS Council ngeke ebe liqiniso, ngoba nxa ngempela kuliqiniso ukuthi khona iprovinsi yeMatabeleland iphezulu ngokwegcikwane kuthi ukuthi even lendleko zebhimu kumele zibe phezulu. So mhlawumbe yi-argument abayifakayo abantu abaningi abavela ngapha eMatabeleland. Njalo bathi khona nxa sikhangele laba abakhangela ngezepopulation ezikhathini eziningi bandise ukwehlisa ama-results, bathi abantu ngapha eMatabeleland balutshwana, kodwa nxa sekufika kulaba National AIDS Council bathi igcikwane liphezulu. So bathi lokhu kuyaphikisana kuveza ukuthi hayi akulaqiniso enhlelweni zenezi eziphathwa yingatsha zikahulumente ezikhangela ngezegcikwane lezepopulation.
Wena kuyini okubonayo ngesiphatho sabontanga nxa uhamba lawe lapha lalaphaya?
Ngibona ngathi okuliqiniso yikuthi abantu bakithi ikakhulu ontanga basayesaba ukuzithwala okuyedlula igcikwane le-AIDS, le-HIV and AIDS. Siyakwazi khona ezikolo kuyafundiswa mayelana lomkhuhlane we-HIV and AIDS, kodwa ngiboni ngathi ingathi abantu sebeyekethisa, sebekutshaya indiva lokho, sebebona ngathi hayi umkhuhlane we-HIV and AIDS uyafana nje leminye imikhuhlane efana labo cancer and TB, so awusayi-priority. And as such yikho ama-results la ethe ebuya ayethusa abantu kakhulu. Ontanga nxa sikhayela mhlawumbe emhlubulweni weMatabeleland kuguqela iBulawayo, singakhangela iBulawayo sanazethi khona amakhampani amaningi avalile ngenxa yalokhu. Ontanga abaningi abanayo imisebenzi, bengelayo imisebenzi benjalo bagcina sebengena sebesenza izinto ezibafaka engozini eyenza bethole umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Akuyiphethe Dube ngamafitshane, ungabaxwayisa ngalipha abasakhulayo ngomkhuhlane wengculaza?
Ya, engakutho baba Nkomo ukuthi khona abasakhulayo kumele bazi ukuthi lanxa esekhona amaphilisi angenza ukuthi umuntu nxa setholakale lalowo mkhuhlane athole ukuphila kwesikhathi eside, kusaqakathekile ukuthi ontanga batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Bazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona njalo ngumkhuhlane obulalayo, baziphathe ngendlela eyiyo, basebenzise ama-condom, bayekele ukungena kulezo zinto ezingabangela ukuthi bathole umkhuhlane wegcikwane kalula.
Hayi, uyibeka kuhle Dube, siyabonga be kukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Divine Dube ubekuhlelo lwabasakhulayo. Nxa uthanda lawe ukungena kuhlelo lwabasakhulayo ungasithumela imeseja ku-email at voa studio7@voanews.com.
Ungomunye wabo muli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kuStudio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Ikhisimusi sifikile, utsho njalo uPaul Matavira lo Mike uyalazisa ngemivuzo esilayo. Yenzani njengokutsho kwakhe uMike, lithumele incwadi ngeWhatsApp lingene kulo mncintiswano. Uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, namuhla ngixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ngomlando amaKristu alawo kundaba zombusazwe. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ipiramidi ngiyabonga abalaleli.
Mlandu bani elilawo kwezombusazwe njengamaKristu njengoba sibona ukuba na ayi into ziqhubeka zingahambi kuhle elizweni.
Okokuqala masikhangela esikusukela khona izinto zonke eBhayibhelini sithola ukuthi abakhosi lapho ayebusa khona babengavusi bebodwa, kwakusiba lo mprofisi kube lo mkristu. So masikhangele ukuphatheka kwebandla kumbe kwamakristu kwendaba zepolitiki singakubeka nje kalula nje sithi ubudlelwano wabukhona kudavida inkosi David lo mprofeti uNathan, khumbuze ubudlelwano wabukhona kuUziya lo mprofeti uIsaya kusiba kanjalo njalo. So sibona ichurchi ikakhulu amakristu eZimbabwe silomlando wokudlala okuthiwa i-prophetic role, okutho ukuthi kumele sibe yithi esiqondisayo ababusayo amakhosi ethu, sibatshele ukuthi uNkulunkulu uthi lokhu kuqondile, uNkulunkulu uthi lokhu kwakuqondanga. So-ke umlando omkhulu ngokuthi siphakame njengamakristu, sibe involved, siparticipate entweni endabeni zombusazwe.
Esikubonayo esikhathini esiningi mfundisi, ngabafundisi abaphumela egcikeni besekela iZANU PF njalo besithi uMgabe kumele abuze kuze kube naphakade ngoba besithi wakhethwa nguNkulunkulu. Yebo, bakhona abaphumela egcikeni labo besola umbuso weZANU PF kodwa balutshwana.
Isizathu salokho baba ukuthi kulokwesaba abantu bakutshela nje ngathi uyakhuluma bakutshela ukuthi uMgabe uyabulala, uMgabe uyanyamalalisa, uMgabe uyakungcolisa. Sesabona kulwana umnyaka ngo-2008 into ababeyenze ubaba umfundisi uPius Ncube. So abafundisi abaningi babesebesesaba, sesaba ukuthi ngingakhuluma ngibavictimize. So-ke besebesebesebesada besala besesaba. Okwesibili yindlala. Abafundisi abanye laba abanye baye bekhuluma njalo sike sabona abanye besinyunsa la bese sihambe emazowe besiyakhuluma ukuthi kumele kusekelwe uMgabe abuse kuze kube ntolontolo. Ngabafundisi esibazi kahle ukuthi ngabafowethu akade bezifunela imali, bethenziswe ukuthi bazaphuma imali ngugrace ezokuthi bayethenga izimoto eJapan, bethenziswe izitendi, bathengiswa lomhlabathi. So-ke indlala yiyosuka layo futhi yenze abantu abanye bagcine sebekhuluma izinto ukuthi ngamelanga bazikhulume bangasalimeli iqiniso. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngiyitheseisho masinyane ukuthi akuqali neBhayibhelini siyakhumbula ukuthi kwaba unkosi yathi ihambanisa kwaba labaprofethi abesithi bona hhayi umayikha lokhu akuprofithayela kusoqiniso batshela inkosi amanga beyidisiva. So-ke kukhona kuba khona-ke into enjalo kuvamile. Kodwa-ke engikhuthazayo ukuthi ngabe abafundisi siyama sibekwazi ukuthi umlandi wethu njengebandla ngelokuthi simele abafelokazi, simele intandane, simele abantu abahluphekileyo, singabesaki ababulala inyama kodwa bengafuze babulale umuntu wefomulu. Sibe okwesithathu futhi kumele sibambane ngoba into esele iZANU PF asebeyenekuyena ukuthi kuyenza ukwehlukanisa abafundisi, bathatha abanye babafake ezikhwameni babenze abantu babo babasebenzise, abanye babathathe babethuthele babavalele emajeli.
Ukhulume ngomfundisi uPius Ncube, ungathi ukulandela khonoko kwamehlelayo uthiye isikhundla esilokhu sivulekile na esidinga ukugcwaliswa
kakhulu. Ngabe sathi lo inhlupho khona fana okwenza kwaba lula ukuthi uMgabe avictimize ubaba uNcube ukuthi thina njengabafundisi sonke samiyekela ubaba uNcube waba yilonely voice elimele ijustice. Abanye sangena ngaphansi kwamatafula sisesaba, kanti futhi abanye bethu besibhizi sisebenza ndawonye le-opposition kodwa singekho genuine, sifuna ukudla baningi abade sisidla kubona labo-twangirayi singasine singasamkhuzi futhi labo-twangirayi lalapho aphambanisa khona. So bekukabili bekulabanye ade bekuzanu labanye ade beku-opposition, sese kuswelakala oma esenta amele iqiniso. So ubaba uNcube-ke wama sibili eyedwa, samiyekela wama yedwa, waba lula-ke ukuthi uMgabe amenzele lokhu amenza khona. Kodwa iqiniso siyalazi ukuthi kwakuyi-setup and futhi ihlupho olukhona ngokuthi mina ngihlala ngisima ngisithi singavumeli umuntu ome phezu kwamangcwaba abantu abangu-20,000 wabulala abantu abe busy ngokukhondema umfundisi athi umfundisi usebile kodwa yena ne phezu kwamangcwaba abantu abayi-20,000.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo umfundisi, siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga kakhulu kuwe Nkomo nabalaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. uhlelo lwezamakholwa uhlelo esilethu lelalona maviki wonke ngesonto.
Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeke empilweni zethu.
Kulungile. Kulungile baba ingoma yokholo ingoma egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma esiphiwa ngusifiso Ncwane yena obhubhe ngeviki edluleyo ube ngumhlabeleli odumileyo kwele South Africa sithi makalale ngokuthula ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abachayeli sebekhuthazwe ukuthi behambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.